Intengo eziningi zilokhu ziqansa njalo ezinye zilokhu zingakayehli njengokukhangelelwa. Okuyikubana kukabili okuyinto kakhona. Okunye singathi yibuqholo bomabhizimusi, okunye njalo yikubana sifuze sikunanzelele ikakhulu nxa sikhuluma ngento zamabhizimusi lezomikhonomi. Uhulumende ngabe naso isifiso njalo akubabaze athi sesenze savumelana ukuthi asehlisene amaprice. Kodwa kuba lento esithi yigap between implementation le-announcement. Esikubona isikhathi esiningi ukubana uhulumende uzo-announce athi sesivumelane lokho. Bese sikhangela kundaba zemabhizimusi. Mina singavumelana lo uhulumende njengobusinessman ukuthi sizabisela amaprize mhla ka-25. Kodwa isitoku lesi ubusinessman asesibambile usithenge ngamaprize athe phezulu kulalawo uhulumende asefuna athengise ngayo. Okuthi kubanayo ukuthi uza kuya kulosi. Into eyenzakalayo ukuthi uhulumende maye sesitshela abantu ukuthi sokuvunyelweni labo masamabhizimusi ukuthi behlise. Kulento angasayikhulumanga loba akayivezanga ukuthi labo njengoba basebewodile ngamaprize athe gxagxa labakhweza umthelo, nxa bengehlisa ilosi ikhavwa ngubani? Ngoba sakunanzelela ukuthi amaprize azayehla. Yilawo azabe thatha istock esitsha. Kodwa lesi sidala bengasithengisa ngamaprize babe runa kuthiwa yiloss. Akula bhizimusi erana iloss oba ubhizimusimen ozafuna ukurana iloss. Igap yona leyana ikhavwa njani njalo ilungiswa njani? Into engacaciyo kwi-implementation yendaba yokwehlisa amaprize. Ngiyakuzwisisa njalo ukubana ngalesi ndlela uhulumende uzamile ukubana yena angayenzi ukuthiwa ngama-control price. Uyenze okuyi-negotiation okubana ngama-manufacturers lama-retailers abavumelene lohulumende ukuthi sibuyele kumaprize lana.
Khona ngeziphi izinto kahle kahle okuthiwa izakwehla?
I-matrix yangkhona ukuthi bakwenza njani njalo kuqalisa kuyiphi i-product eqaliseni nini. Ungakhangelela sonke sikhangelela ukuthi ukwehliswa kwamaprize kube ngama-product wonke. Kodwa ungakhangela abantu ababakhona emhlanganweni njalo abazikhulumelayo bona ukuthi bavumelana nohulumende. Ngaba ama-basic product esithi ngama-product esiwadla ngensuku not wonke nje ngoba ngakhangela laphana kwakulabantu abezecooking oil, abezomumbu, impuphu, laba ama-baker. Into esasibakhangele bekhona. Kodwa kulama ama-product angekho khonapho ngoba uhulumeni nxa esekhulumile wathi ama-product kayehle. Wonke umuntu abesekhangelela ukuthi yonke into kayehle kodwa engikusibona kungani kwaswelakala yikuchasisa nguhulumende labona laba abavumelanayo ukuthi kwenziwa njani ukwehlisa amaprize. Ngoba kuqakathekile ukubana sivumelane ukuthi sesiyehlisa amaprize sesivumelene. Njalo sibe sesikuchasisa, njalo sesikutshela abantu ukuthi kuzakwenzakala njani. Singakhangela ukuthi amaprize amaningi abasawafaki njengoba sebatshengisa. Imbangela kuyikubana kulobungezwa njalo lobuthi esithi kuthatha advantage by abobusinessmen ngoba ungananzelela ukuthi amaviki adlulileyo uhulumende uvumile wafaka umthetho ukuthi nxa ulala idola kawuthengi ngedola lona leliyana. So uza kubona ukubana sokunakho ukwenzakala phakathi kwabobusinessmen ukuthi labezitolo babe ngani bathokozelela ukubamba idola ukudlula ibond loba yi-ecocash loba yiswipe. So uzananzelela ukuthi amaprize amane abasawafaka amaprize ngoba isikhathi esiningi engalifaka iprize ngedola